Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 22 Mfufu 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sisungula inhlelo zethu zezijeziso zenotho ama sanctions sihlaziya ukuthi kanti vele kuyini okwenzakala kudaba lwama sanctions asebangele ukubongolola kwebandla lezanu PF.
U-Emerson Mnangagwa uhamba ngendizamshina elezinto ezimantofontofo ngabe singaphansi kwama-sanctions ngabe kahambe ngobuntofontofo loba hamba ngabe imihla ngemihla.
Inhlanganiso yamatitshala ePTUZ ithi ababalisi abangamalunga ayo ngabasoze baye emsebenzini lamhlanje kusasa langolwesine ngoba kabala mali.
Thina njengenhlanganiso sikiwo kumele bayenze lokhu abakukwalifaye. Nxa ungakwalisi ukuya emsebenzini uyazihlalela ngekhaya.
Ugatsha olubona ngezendle luthi sokufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu eWange National Park phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lamhlanje sisungula inhlelo zethu zezijeziso zenotho ama sanctions sihlaziya ukuthi kanti vele kuyini okwenzakala kudaba lwama sanctions asebangele ukubongolola kwebandla lezanu PF. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokujo kwenhlanganiso yezizwe zomhlaba eUnited Nations, iCouncil yalenhlanganiso iSecurity Council inemihlobo emibili yezijeziso zomnotho ezethulela ilizwe elephule imithetho evunyelwane ngamazwe omhlaba. Imithetho igoqela ukuhlonipha amalungelo oluntu, imithetho yelizwe kanye lentando kaZulu. Uhlobo lokuqala isijeziso esenqabela wonke amankampani kwamanye amazwe labantu bawo ukuthi baqhube inhlelo zamabhizimusi lamankampani elizwe elethulelwe isijeziso. Esesibili isijeziso esenqabela amankampani kwamanye amazwe ukwenza ibhizimusi lamankampani athile elizwe elethulelwe isijeziso siphinde futhi senqabele labantu abathile ekwethekeleleni amazwe athile. Incitshi yeZimbabwe kwezombusazwe uMnumzana Zenzo Moyo ukuthi okwakhathesi iZimbabwe njengelizwe ayifakelwanga izijeziso zomnotho ama-sanctions.
Afakwe ebantwini abathize abakubandla elibusayo elezanu PF afekta ama-individuals abantu thizeni. Akusoqiniso lokho.
Ngompalakazi ka-1966 iZimbabwe eyayibizwa ngokuthi i-Southern Rhodesia ngaleso sikhathi yethulelwa izijeziso i-United Nations. Lezi zijeziso zazisenqabela amazwe lamankampani ukuthengiselana izikhali leZimbabwe ngemva kokuba amabhunu ayibusa iZimbabwe ethe awasalawulwa iBritain asezibusa njalo awasokavumela abantu beZimbabwe bazibuse. Ngo-2002 inhlanganiso yamazwe eye-European Union yethulela iZimbabwe izijeziso zomnotho isetheza uhulumende kamnumzana Robert Mugabe umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuhlukumeza abamabandla aphikisayo labezindaba. Lezi zijeziso zenqabela ukuthengiselwa kweZimbabwe izikhali zibe njalo zenqabela amazwe alenhlanganiso lamankampani awo ukwemukela abantu abathile lokwenza ezamabhizimusi lamankampani alesandla ekwephulweni kwamalungelo oluntu. Lezi zijeziso zivuselelwe ngo-2004 zaphinda futhi zavuselelwa ngo-2011. Ngonhlolanja lonyaka i-EU ithe zizaqhubeka lezi zijeziso kuze kube ngomnyaka ozayo ngoba isithi kusasekhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kamongameli Emerson Mnangagwa. Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngabutho Mabhena uthi lo banje bengasekela ukuthi iZimbabwe yethulelwe izijeziso iqiniso ukuthi ubusela lenkohlakalo yigo imbangela lakuwa komnotho weZimbabwe hantsi izijeziso ezethulwe i-EU.
Nxa kuyukuthi iwona ama-sanctions ayenza ukuthi umnotho wakithi uchabalale, ngabe indlu kaRobert Mugabe siyazi namhlanje ngokuthi i-Blue Roof ngabe vele kayikho. U-Emerson Mnangagwa uhamba ngendizamshina elezinto ezomantofontofu ngabe singaphansi kwama-sanctions ngabe kahambe ngobuntofuntofu lobahamba ngabe imihla ngemihla.
Imelika layo ngenye ethulela iZimbabwe ezijeziso zomnotho ezifana leze EU ngo-2003 lazo-ke bezilokhu zivuselelwa kanti-ke ngombimbitho lonyaka umongameli Donald Trump uthe zizaqhubekela phambili okomnyaka nyakenye. Imelika ethule olunye uhlobo lwezijeziso phansi komthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act of 2018 izidera. Umnumzana Nicholas uthi lalapha ke kukhona ukufuze kwenziwe eZimbabwe ukuze lo mthetho wesulwe.
If Zimbabwe fulfills the requirements of its 2013 constitution, it will mean
umthetho wezidera uzakhitshwa kuphela nxa uhulumende weZimbabwe angalandela yonke imithetho ekusisekelo sombuso esibhalwe ngo-2013.
Of the debt that Zimbabwe has to those organizations.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okufanele ukuthi aluba iSADC iyakwenza yikudingisisa ukuthi kunibani olungathezwayo oluthezwe iZimbabwe yaze yazithola isizokhele amalahla angaka ekhanda. Melesuru 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezizafakelwa inkokheli yeZANU PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu.
Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abangamalunga ayo kabasoze baye emsebenzini lamuhla, kusasa langolwesine ngoba kabalamali yokugada amabhasi lamakhombi. Inhlanganiso le ithi ababalisi sebezahamba emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngomvulo langalwesihlanu, maviki wonke uhulumende aze abangezelele iholo labo. Inyathelo leli liza ngesikhathi odokotela labo sebedlulise inyanga bengayi emsebenzini ngesizathu esifanayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwenhlelo ze-PTUZ enyakatho yemandebeleni umnumzana Neva Nyahunzwi wasichasisela okuningi ngalolu daba.
Ubabalisi sithi thina lapha abahlala khona, lapha abasebenzela khona, thina njengenhlanganiso sithi kibo kumele bayenze lokhu abakukhwalifaye. Nxa ungakhwalisi ukuya emsebenzini uyazehlalela ngikhaya kozokuthi khona uhambe uye kumaphambi kwabantwana ungadlanga vele akuyenzi, ukuthi khona uhambe nempahla ezingawashwanga vele akuyenzi. So siyacela sibili kubabalisi ukuthi khona nxa ningakhwalisi nini ama-supervisor okokuthi kona hayi supervisor mina namhla vele angisuzoyikwanisi ukuya emsebenzini, iyabe ngiyikhaya kumbe kumele ngisuke lapha engihlala khona ngihambe ngiyodinga ukudla, ngihambe ngiyodinga okunganincedisa okokuthi kona mina ngiphile njengomuntu.
Bangayekela ukuya emsebenzini ababalisi, kasisoze sibone sebehlukuluzwa yini nguhulumende njengalokho esesike sabona kusenzakala kubo dokotela labanye.
Vele ukuhlukuluzwa kwethu sikujwayele, and vele siyabona ukuthi kona vele ukuhlukuluzwa lokhu vele already sokuqalisile, because ukubona kwethu thina njengenhlanganiso yabalisi akumele kube ukuthi kona ama-headmasters bathathe amabizo bahambise kuma-district schools inspectors, because ama-district offices vele balamabizo ama-teachers vele abafundisa each and every school. Okumele bakwenze kuphela ukubuza ukuthi kona ababalisi abakwanisileyo ukubuya emsebenzini namuhla bangaki, kuphela bengabuzi amabizo. Bangaqalisa ukubuza amabizo vele sokunokuhlukuluzwa kwababalisi. So ukuhlukuluzwa vele sizabona ukuthi kuzaba khona, because already uminister uzihambezihambe has already started saying ukuthi kona i-incapacitation is not legal, and yet i-incapacitation is an organization, it's not about illegality angkona. It is actually an economic term. And here put kona izinto azimanga kuthi vele angkwanisi. Umuntu engathi kona anila nyawo angkwanisi ukuhamba. Awuyeke ukuthi hayi kumele uhambe kuphela because thina sithi kumele uhambe.
Kuhulumende ungathanda ukuthini?
Kuhulumende siyacela sibili ukuthi kona bakhangele. Bakhulume lathi babuye ukuthi kona sikhulume sindawonye because okwakathi bayasifosa ukuthi kona kumele izicelazo zonke zethu zihambe through i-Apex Council. I-Apex Council vele sihlangene labantu abaningi abaningi bangkhona vele abakwazi ukuthi thina njengababalisi ukuthi ihlupha yokuyini.
Hello ke ngumnumzana Nevanya Unzwi umqoqi wenhlelo zenhlanganiso yiProgressive Teachers Union iPTUZ enyakatho emandebeleni ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 esewange.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kwishortwave.
Ugatsha olubona ngezenhle olwe-National Park luthi solukufe indlovu ezingamathumi amahlanu lanhlanu ewange National Park phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority batshele umsakazo we-ZBC izolo ukuthi amadlelo lamanzi kawasekho ewange lapho kugcinwe khona indlovu ezizinkulungwane eziphezu kwamathumi amane i-45,000. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli wewange Central edalele ePhalamende umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indaba ebuhlungu kakhulu ezithi ubuhlungu kodwa singakhona ukuthi ewande kuyachitha kakhulu izakhamuzi ewande zithwele nzima kulezi nsuku indlovu sezithona zisemalokishini. Ngikhuluma nje kulesinye isigaba ngezikedluleyo kulo sakhamuzi ogqotshwezi onyathelwa wafa yindlovu ngoba indlovu sezihlala ebantwini zidinga amanzi lokudla ebantwini. Kumele kube le ndlela lapha iwange National Park kumbe i-management yabo emele isebenze lama-local communities so ukuthi make sure ukuthi ezinye indlovu lezi ziyancedisa ukuthi nizibulawa zenze zibe yikudla kwezakhamisi ngoba sikhuluma nje kathesi abantu abanengewange babulawa yindlala indlovu lazo zibulawa yindlala.
Ungathi ziningi kakhulu yini indlovu lezi kumbe zisuswa yindlala lapho ezimele zibe khona sezibuya ebantwini?
Ngokuzisa kwamudaba lolu iZimbabwe njengelizwe vele igisa ukuthini inani lendlovu eZimbabwe liyehlise ngoba kukhanya vele seziziningi kakhulu. Ludaba olusegudini lamanye amazwe anjabo Botswana nabo-Namibia nabo-Zambia labo bathi indlovu zabo seziziningi kakhulu. So kutho ukuthini kumele kube le ndlela yokuthini amanzi omhlaba bavumelane leZimbabwe labanye ukuthini inani lendlovu liyehlise.
Kulabanye abathi kukhona ukugejwa kwamatshe aligugu osokusenzakala eGame Park okungaba kuphazamisa indlela yokuthi indlovu lezi zithole amanzi. Usuke wakuzwa yini khonoko?
Udaba lakhona angaluzwa kakhulu kodwa engikwaziyo ukuthi thina njengezakhamuzi ewange sizahlangana ngenyanga ezayo ukuthi sicubungule udaba lalo abantu abalokhu bebuya ewange bevela eChina bevela eMpumalanga bezoqalisa ukuzila imigodi. So thina njengezakhamuzi sivumelene ukuthini indaba leyo sokumele sithi nafu is enough sizazama ukusebenza ndawonye ukuthini igugu leli lamalahle lokunye okunjalo lezi benyamazana thina nje abantu bewange lathi sibe nakho ukubhenefitha.
Hello ke ngumnumzana Daniel Molokele ongumeli wewange Central edale lePhalamende engoMDC. Kolunye njalo udaba olohlukileyo uMolokele utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liphakathi kokuqoqa ukumangalela uhulumende emthethwandaba ngokwala ukuhlawula abameli beMDC edale lePhalamende iholo labo ngesizathu sokuthi bayala ukulalela umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa owesimo sesizwe i-State of the Nation Address ekuqaleni kwayona le inyanga. amalunga ebandla leli aphuma edale lephalamende esithi ayengasoze alalele umnangagwa ekhuluma ngoba engamnanzi njengomongameli weZimbabwe owakhethwa okoqobo. Okwamanje ke kesikhangele ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulamadoda amane agcekeze komunye umuzi eKwekwe, bahlukuluza umnini muzi bamthathela imali qede badlwengula unkosikazi wakhe bevane bededelana. Kulababili ababotshiweyo kodwa bayalandula leli cala. Iphephandaba leTimes Live lithi ibandla le-ANC lethesa obengumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Herman Mashaba webandla le-DA umlando wokuchaphaza imali kamanisipala wedolobho leJohannesburg okungaba kuyisizathu esibangele ukuthi asuke esihlalweni lesi izolo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu balaleli bethu lapho elisiphe khona ke imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli ukuthi kumele lisithumele imilayezelo ingabi mide kakhulu njalo lingathuki, likhulume kuhle kodwa lingathuki. Siyacela balaleli.
Ya mina into engiyisolayo kakhulu laphana kwelakithi ngilombuzo kakhulu ukuthi uhulumende uyasiza abantu ebanika umumbu ukuthi abantu bekwazi ukuphila umumbu, kodwa zibe zizibona zokulabantu abasibhadalisa lowo mumbu besisebenzisa lokhu okuthiwa yimshandira ukuthi abantu beze bethole lowo mumbu. So umbuzo wami ngothi kuqondile yini lokho ukuthi abantu besetshenziselwa lowo mumbu, umumbu lowo wona kuyikunceda izakhamizi, kuthiwe ma ungasashandiranga kawunikwa, ma ushandirile kozawunikwa khona. Abantu sebesetshenziswa bebanjwa ngendlela eziphansi. Ngikhulumela ikakhulu kulesigaba bathi kukonhlupho ngaphansi kwendunubhidi yekhezi laphana, abantu bayashandiriswa laphana kunzima la. Khathesi ngikhuluma abantu bashiswa amalanga everyday besiyashandiriswa, kuthiwa ungayekela ukuwushandira umumbu lowo uyawuncitshwa kawuwuthola. So kodwa umumbu lo ngokuthi sungwe-business noma ngwe-government yokuthi siza abantu.
Sibonani basakazi wakithi, siyabonga umsebenzi wenu. Ngicela limbali leyami, ngiyacela sibili. Lokuthokoza okukhulu okuyenzwe i-MRP, sicela ukubani khonokho abakwenzileyo akuyeni phambili, abakwenzileyo empilo esibhedlela sempilo namuhla. Okungithokozisayo ukuthi abantu bama bakamthakazi amaNdebele asethungulula, okwazi ukuthi ukuthungulula uyakwazi iNdebele asethungulula. Yikho nxa sesithungulula kanje, kade salifundisa, nxa selithungulula kanje vulana amehlo. Umdlwane nxa ukuthungulula uyavula amehlo ubone umhlaba, vulana amehlo libone okwenzakala komthwakazi wonke, umthwakazi jikelele wonke. Into le ezano le eyenze impilo yayiqalisa ngo-1980. Yikho yonke indawo khona kwele kubona impilo, abanye benda lingakazalwa lingacabanga ukuthi kusempilo wonke esibhedlela. Kukhona umthwakazi wonke. Sicela ukuthi livule amehlo, ke lihlakaniphe bantwana bemaNdebeleni, liyekele ukukhala lise emazweni, ke lihlakaniphe. Selibonile, vulana amehlo lithungulule. Bengifisa ukukhuluma ngodaba lwama-sanction lolwade lukhulunywa ukuthi isikhathi asingivumeli. Bakithi ngicela ukuthi sibonile kuthiwe khona amanye amanesi angu-297 angayisishoneni kuphela, lamathathu amaNdebele bathola ischolarship. Lanxa ngiyazi ukuthi ischolarship mhlawumbe kungaba ngama-tax, imali eziphuma ama-tax abantu, lanxa uhulumende sebahambisile bayemazweni, akula nto esingayenza, asibikeleni bahambe. Kodwa nangisithe sivulela amehlo labo manesi nxa bevelani kungabi lintsholo yedwa ezaqhatshwa komthwakazi babaqhathe njengokubathatha kwabo besiya babafundisa kungabi lintsholo yedwa kuqhatshelwe abantu abathathu kuphela abantwana bakomthwakazi abazalwa komthwakazi sengicela lina basakazi ukuthi kuyale ngibuzele kugawuli loba kuchuma uhlelo lolungikhuthile liyalila ubudobha ucingo lwami uhlelo lwama-sanction ukuthi ke ngibuze ukuthi kade ama-sanction mhlawumbe kazwisisi ake liwachasise ngesindebeleni esiyizwe ukuthi kanti lapha into eliliswayo kuma-sanctions yimali eyabhenkwa kwamanye amazwe kumbe yimali eyacelwa kwamanye amazwe ukuthi bavusilizwe
injo ngale nto la abantu abafuna ukuyitoyitoyela ukuthi abantu bezalo abantu bezalo abantu laba kade behlukumeza ilungelo ngabantu basule kuma-sanctions bayacabanga nje la bantu kusho ukuthi bayafana vele la bona abade bephula ilungelo labantu you cannot pray for somebody obulala abantu somebody ohlukumeze ilungelo labantu uthi hayi ngicela ukuthi akhulule it's just as good as a devil kubona their devils kanti laba babulala abantu berepha abantu ini bona bebotshwa pho bona kade bebulala abantu bephula ilungelo labantu why bengafuna ukubotshwa kumele bathandazele ukuthi babe free they must read the law ukhona umthetho bangabobani kade ba it's embarrassing really uthi siyotoyitele ukuthi laba kade belungele bephula ilungelo labantu are they normal banormal bona abantu nje
ukanzani bonani abantu bakithi njani nezindawo nezindawo abantu bakithi loku esikuzwayo lesi simanga ukuthi isinkwa sesihluleka ukudliwa emakhaya hayi mara lo mnankagwa nepetroli hayi kodwa yazi lo mnankagwa lona kodwa bazayalela esikhundleni kuze kube nini kusho ukuthi ulengqondo yokuthi khona aze acime esifa esele 95 njengomgabi oyalele esikhundleni kusho ukuthi into abayifunayo cabanga nje makuzothi 90 lapha azothi 90 khona kunamuhla hayi laba bantu bezi ama-leader ezanupefu akanga azame ukuhlanganisa amakhanda phela lapha akusiki ukuthi khona kulwa abantu abantu yiwo asebethwele nzima uzulu ngiwo osexhuphekele ngoba bona vele into yonke abayenzayo ngeyabo awubheke nje ama-press control bengawanaki nje angithi yiwo abakwenzayo izanupefu phela yiyenza lobudlwangudlwangu umnankagwa lo umnankagwa nguye othumele laba bantu ukuthi kona beyidurisa izinto esenzela ukutshontsha imali akula zinto ezingadura kanje ethule umnankagwa nguye oyenza le nto le awubuke nje and akakhulumi nangawo lawo ma-price control uzithuleli uthuma bona ngabantu bakhe laba abadurisa izinto kanje umnankagwa lo
yibo ke abalaleli bethu esilabo lamhlanje abasithumeleke imilayezelo yabo kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingakhohlwa ke balaleli ukuthi nxa lisithumezela imilayezelo yenu sicela ibe mfitshane ingedluli i-2 minutes njalo lingathuki balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezizafakelwa inkokheli yeZANU-PF ngamazwe angentshonalanga zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane zezizalwane zakwele Sudan zifole ezitaladeni izolo zinanza ilanga lomnyaka ka-1964 lapho okwasuswa khona uhulumende woncindezelo kodwa bezikhumbula njalo okwenzakalayo kulelo lizwe okwalezi nsuku. uhulumende wele Melika uthi ibutho lakhe eselisuka kwele Syria lizachia amasocha ambalwa azasala elinde amafachi amafutha ezimota ewavikela kubahlamuki beIslamic State. Kweze Melika kudaba lwemizamo yokususa umongameli Donald Trump esihlalweni amalunga ebandla lama-Democrats awedale lephalamende avimbe imizamo yokususa okhokhela uhlelo lokucubungula lolu daba umnumzana Adam Schiff. UTrump uthi uSchiff kumele asuswe ngoba waqamba amanga ngamazwi okuthiwa uTrump wakhuluma ngemva kokutholakala kwengxoxo ekaTrump ayenza lomongameli wakwele Ukraine osekuyilo udaba osolubangele ukucutshungulwa kukaTrump.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizikele ngaphelela. Sondela ngikukhumba khumbe kancane, ungesabeki khatshana angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi lengxenye yami inyomuhle yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasikhwela nyumbana lesiya sihlahla esilapha, ngiwenziyele umfula ugwembe ugcwele. Ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando omkhulu iqome ngizinqande ziqonde ngakini. Ngiqome siphalaphala, ngiqome ntombazana, ngizikanje ziye khona lekini. Hayi, ingoma emnandi kakhulu, ingoma kalikhwa. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi lingasithinta njalo uhlelo lwantambama ngo-fast 7 kumbe ngesikhathi sinye kusasa ngo-fast 6. Igama lami nguChris Gande.